siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga usixoxa lo nkosikazi Lillian Timbers uSenator wenkabazwe eMidlands engowebandla leMDC sicubungula uhlupho olukhona elizweni.
Yeli nashwa ngifuna ukukutshela iqiniso. Abantu bathi sebekhathele. If you and ezishabane nje ngikhuluma ezishabane. Bahlala elayinini 4 days, 5 days. Kungela ngitho ukuthi fuel iyabuya. Enxa sibuya khathe sisebereshen ukuthi nge uyakwanisa ukuthatha noma 20 liters. I see of fuel yodwa bakithi. Isikolo khathe sisezidula. Sezidula sibili. Uhulumende lo vele ngala ngisho ulamanga ngokuthi khona apha nje bekhampena bathe kwakhona bazaphi ilokuza imfundo mahala be according to the constitution kodwa konke lokhu yabuza bani bakithi sesibhedlelena kulamuthi akulalutho khathesi kulomunye umama one cancer engimaziyo uhambe hospital. Bathi kwakhona hayi i-cancer yakho singenile the whole body, you know. Bathi kwakhona hamba egweru, uhambe egweru waphenduka. Khathe sulele, umntwana wangkhona denjeni ukuthi sempekela amahlamvu, liyanu avocado pay. Even ama-doctors noma bengawafosa ukuthi abahabuyele emsebenzini. Nxa uhola $600, kufanele udivide i-$600 by 3. Bebe kusitsha ukuthi uhola 200 US. Nanti ama-doctors wakhola maybe 300, almost 400. Ama-teacher same thing 300 or so. And I pumi, you just swipe that money. I-transport iyakhwela. Ah, yelina. Ngingalitshela as a senator ade sibuyiziwe e-parliament because mina ngingu-chief whip futhi e-parliament. So sibuyiziwe ade sile management committee. Konapa I am stuck in Harare ngokuthi akula fuel. Ngike ngalina the whole day izolo ephuma bangipha half tank. I half tank angikwanisi ukuthi ngifike ezishabane. So ngihlezi konapa ngiyazibuza ukuthi kathi shiwa bakithi bafuna ukuthi sibili siphile njani. Manje ke laba basemakhaya imfundo iyadula. I-dollar imali esikhamela angikwazi ukuthi ngiyigcine mina ngokuthi ecocationayo babe bethatha noma ungathumela lo 2% yonele abantu emakhaya sebekhathele sesikhathele.
Sibonile ibandla lakho le-MDC lichothoza okwenzakala elizweni. Libona ngani ngempela uhulumende uyehluleka kumbe liqiniso lokho akutshoyo ukuthi kulabanye abantu abafihla impahla abayenza ukuthi amafutha epetulo asilele lentengo yempahla ikhwele.
Yikuthi kwakhona i-government yethu ilabantu abale corruption yabona ukuthi ngiphini ihulumende yona intshintshwe anti ibe nabanye abantu abazela abantu ngokuthi i-problem ekhona. Every government parasitical, every institution is being led by a cartel. U-president wangkhona laye ulezinto zakhe abezenza ngapha langa. Ukuthi etshele lo ukuthi uyantshontsha laye. Lo laye uzathi hayi lawe wantshontsha langaleli laleli. Mina ngibona ngani yi-problem esilayo. Sivile u-2007, 2008, hayi sidlula le.
Abesifazana baphatheka njani ngohlupho lolu olukhona?
Imali yasila simelela amadoda yethu ukuthi asiphe. And amadoda ethu khathesa umsebenzi liyakwazi ukuthi eZimbabwe akula. Yithi esigijimayo siphuma sisiyadingadinga izinto maybe Mozambique, South Africa, Botswana. Kodwa khathesa izinto vele noma imali yangikhona ukuthi uchaphe awula. Le hospital bakithi kuyahawulisa. Lake libone phela kuma-WhatsApp khonapha omama belele labantwana phansi bengela ngithoni bemelela ukuthi shuwa. Enge udoctor ebuye, udoctor ngabuya uyaphomba ukubhala nje prescription ekutshela ukuthi wena hamba yethengani ilokuza umuthi lo afuna iUS wena awula. So abantu nje sebehamba egangeni mama ukuyadinga nje okungama herbs izihlahla zona lezana sizinatha kudala sasesibuyele egangeni because sonke singaphela. As women kufanele ukuthi sibone ukuthi abantwana badlile lo endoda la esiyiphekele. So izinto azimanga kuhle sibili, shwa siyakhala. Sike sakhuluma labanye omama sathi hayi kungcono thina njengoba singabomama sike singene lathi khonapho esikhithini sikhala sibili. Engathi ngangena phandle ngamambiza sibili, ihulumende ibona ukuthi shiwe imbiza asilazitho lokupheka la.
Leyo balaleli bingxoxo lo nkosikazi Lillian Timvius, usenator wenkabazwe eMidlands, engowebandla leMDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.